izulu liyana kweqiniso sibeke ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo sibethunsi singalamanzi ikhansili lingani yathembisa ukuthi la manzi sesizawathola bengibone kwenye i-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo lokuthi siyakwazi ukuthi ikunika izulu selidele emadamu kodwa sikakuboni kodwa imali iyathembisa izinto ezithize endlule ephuka langathi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingasondanga kuyagcwala sibili ingcebeza amanzi ayangena kuyangena lathi siye saba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina buthungenele sike salahlekelwa langumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi so kukhona konke okuhle lokubi kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla esekuhlupha yitho isilungu beso sidlumile
njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho koBulawayo liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba
ye iyaqoqwa iyaqoqwa ibingaqoqwa kakhulu kodwa iyaqoqwa kukhulunyiswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu angikwazi ukuthi kungeneli koBulawayo kodwa kube kusonge nhlanhla eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yona le ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela engozini ziyancedisa kakhulu zikhuthaza ukuthi sibe ngekhaya kakhulu zisitshela lokuthi hhayi sibone lapho i-weather report ithi kuzabanje zamani ukuhlala phansi ngekhaya nabantwana libagcine befundisa lokuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni besebesitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto azikhukhulwa ngamanzi.